Namhlanje imali yakwamanye amazwe le-bond note kuyasilela emabhanga. Abantu lokhu beqhubeka belala kundwendwe zebhanga bedinga imali futhi abanye abalayo bayithengisa emkambo yensitha esibhahile ezweni. Imibiko yokuphenduka kwedola leZimbabwe yamukelwe ngemibono ehlukeneyo, iningi lisithi mhlawumbe udubo lokusilela kwemali lungaphela. Umnumzana Francis Mukonyori uthi akulula ukuthi ilizwe lizavuka kunyanga ezimbili ezilandelayo selinemali yalo.
Lokhu asonto elula nje ukuthi singaphongulala sivuke sesilakho. Lokhu kuzasithathela iminyaka maybe mithathu kusiya maybe 5 years or so, depending ukuthi thina kati vele siprojusana elizweni ukuthi kuphume kukanje kuthenge.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Arthur Chuma ngomunye owamukele ngenjabulo umqondo wedola leZimbabwe.
Lokho kwesikufunayo phela new currency. Yesiyifunayo vele lokhu okwama-bonders kufuni, sesifuna our new dollar. And uhulumende nxa esenza njalo hayi siyamtshayela ihlobo.
Umnumzana Maqhawe Nyathi esinye isakhamuzi sakoBulawayo uthi engxenye kungehlisa udubo lokusilela kwemali ezweni.
Ya ukuba le new currency ku-right, maybe kungayehlisa inani lokuthi kube la malayini ebank yonke into ibe-right. Singayibongela kakhulu ihulumende.
Ukhansila Mzamo Dube uthi ukusilela kwemali kuyadanisa.
Yes. Ukusilela kwe-cash mama kubuhlungu kakhulu, sizwa ubuhlungu vela, sikwazi ukuthi sibambe ngaphi sikhangele ngaphi. Esikukhangeleleyo mina personally ngibona ngathi uNkulunkulu nguye angayenza intatha.
Osakhulayo uKhudzanaye Seringwani yena uphambana nabanye ethi ngabe ilizwe licela ukusebenzisa iRand lakwele South Africa ngoba okwamanje umnotho ezweni usami manzonzo.
Ngendlela engibona ngayo ngibona ku-right ukuthi bejoin iRand rather than ini izimdola, ngoba izimdola at the moment asisisisi ukuthi kuya ngapha.
Inkulumo kamphathintambo wezemali yamukelwe ngemibono ephikisanayo. Abantu bethi yisifiso esihle, loba nje silakho ukuhle sincindezelwe yizigebenga ezithengisa imali emkambo yensitha. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.